So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 10 kumbimbitho 2021 ngontungamile inkomo endaveni zekuseni lamhlanje
umakhumalo sengcono kwakathi si dokotela usethi khulume ukuthi ayelatshe engekhaya okusasa uyaphinda buye lesibhedlela ukuthi ayahlolisiswa
umgcine sihlalo MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo sephumile esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo
ambona ukuthi lo mahluko ukuthi abantu bakhitshele ukuthi kulinyutshani kumbe kukinze irrigation
Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiredzi emizini yabo owe-statutory instrument 50. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abangamachumi amathathu lambili belomkhuhlane lo. Asebebhubhile selokhe umkhuhlane lo ufike eZimbabwe sebe inkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1489. Asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,321. Ezwekazi le-Afrika i-coronavirus isihlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.9 million njalo yabulala abedlula inkulungwane ezilikhulu 106,000. Emhlabeni jikelele sokubhubhe abangu 2.6 million njalo kwatholakala abangu 117 million belomkhuhlane lo ngokutsho kwe Johns Hopkins University. Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiredzi emizini yabo owe-statutory instrument 50. Umthetho lo wona osolwa kakhulu ngabanengi ubusithi indawo le izasetshenziswa ukulima utshani benkomo. Kodwa uhulumende ukuguqulile lokhu izolo waloba ukuthi umhlabathi lo uzasetshenziswa ukulima kuphela engacaci ukuthi kuyini okuzalinywa kulindawo. Ukuveze sobala njalo ukuthi uyaphambili ngokuxotsha abantu laba abazinkulungwane ezilithumi lambili 12,000 emizini yabo lanxa nje abanengi bekusola lokhu. Umthethwandaba kamantshi emaswingo umise ukududulwa kwabantu laba okwesikhatshana ngeviki edluleyo ngoba usithi uhulumente kalandelanga umthetho. Sixoxele gqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Ngokubona kwami ngibona ukuthi lo mahluko ukuthi abantu bakhitshele ukuthi kulinyutshani kumbe kukinze irrigation. Okusobalayo ukuthi uhulumende through statutory instrument 50 wenze uMinister of Local Government akasafuni izakhamizi zetshulongo zihlale khonapha ngoba igovernment lama-interest efuna ukuwayenza. It's unfortunate ukuthi ngesekelo sombuso omusha umhlaba wonke weZimbabwe kuthiwa yi-state land. So at any part particular time uhulumende omongameli ngawalizathu ezigqathile ngoba bona bezigqathile abantu basuse lapho abahleli khona ngaphandle kwabantu abangabe bele bina matatle deeds umhlaba abahlala kiyo ngisikhiwa singathi umhlaba emakhaya awula tenya awula awula permanence ipresidency sibonile inaphathi sethela khona amakhiwa umhlaba ngohulumende bakhitshwa iland act leminye imithetho eyayiprotekta ama-property rights ngesikhiwa yangahlonitshwa yatshintshwa ukuthi suthe izifiso ze-politics
udaba lolu lungafika emithethwandaba yaphezulu yini icine ivimba uhulumende ukuxotsha abantu laba njengomthethwandaba kamantshi ovimbe uhulumende okwesikhatshana ngeviki edluleyo
abantu bonke laba abahleziwe etshilongo bazakhishwa ngoba wabona even statutory instrument eyenziwe ngominista ithe umuntu ongasala ngumuntu olama-rights ama-minerals so abantu abaprotected for now ngabahlaliswe kuleyana indawo nge-mines and minerals act ngoba ukugejwa kwegolide lamanye amatshe kuqakathekile ukudlula ukulima or i-agriculture yikungabala I think i-paragraph 3 iyakhuluma ukuthi wonke umuntu ohleli khonaphana in terms of i-communal lands act ngaphandle komuntu ohleli nge-minerals act kufanele suke okusobala ukuthi bonke labanamalungelo abo aqakathekanga then okwesibili umthethwandaba ubavumile okwakhathesi ngoba behambe ikhoti besiyacela into ethiwa yi-spoilation interdict okutsho ukuthi inkundla ithi uhulumende iloba seyishile inothisi ukuthi abantu bephume kufanele alandele umthetho lezinqubo zomthetho zokukhipha umuntu ukwenzela ukuthi i-law and order kusosayati elizweni ihloniphe so ngokomthetho kule-the two requirements ye-spoilation ukuthi umuntu ube le-position bebehleli khonaphana and bakhitshwe ngokungekho emthethweni
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha. Umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo yena otshaywe ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo usephumile esibhedlela. Umakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi usengcono kodwa uthe ulokhe efuthelwa ikakhulu engalweni lasenyaweni lapho atshaywa khona ngenduku. Isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lanxa bengakabi lobufakazi obubambekayo bokuthi ngobani abenza isihluku lesi okwenzakalayo kukhomba ukuthi kungaba lesandla sabacuphi bakahulumente.
Umakhumalo sengcono kwakathesi Dokotela usekhulume ukuthi ayelatshe engekhaya okusasa uyaphinda kuye esibhedlela ukuthi ayehlolisiswa njalo amadokotela akahulumende afuna ukuthi amhlolisise ukwenzela ukuthi banike i-certificate yabo efunwa ngama-CID.
Selilobufakazi na ukuthi kahle ngobani abamngenelayo emzini wakhe bagqekeza bamtshaya?
Into eyenza ukuthi sicabangele ukuthi ngamapholisa kahulumende asebenza nsitha into abazihluthunele umama uThabita Khumalo endlini yakhe kulezinto ezimbalwa ezibonwe ngamasela ezingazange zithathwe izinto lezi zilentengo ephezu kachana kulamafoni le-TV but bakuthile lokho kuhle kwaba yisikhumbuzo kithi kulokho okwayenzakala kuma-comrades ethu umnyaka ophelileyo lapho abamingenele ezindlini bethathelwa amafoni lalaba be-MDC ababotshayo bathathelwa amafoni phela beyenzela ukuthi bekhangele bethathe i-information eyabi phakathi so yikho okwenzakaleyo lapha kuzananzela futhi ukuthi indlela abamtshaye ngayo indlela phela etshengisa ukuthi umuntu okade etshaya umuntu olobungcitshi obuthize kule nto kade eyenza lokunye nje okutshengisa ukuthi hhayi lakasimasela wodwa kukhanya ngani ngabantu abaqeqeshileyo sibili abantu abayazi into abayenzayo so amboni ukuthi salela ukuthi sicabange angiyamboni ukuthi singalela ukuthi sibacabangela ukuthi bengabe yibo
bakhona abanye abathi mhlawumbe impi yemdeni le okungaba ukuthi bakhona abanye abebandla lenu abangahambelani laye abangababe kwenzile lokho kungakuliqiniso
yini na vele sicabangela abantu abasebenza nsitha kuhulumende lokho ukuthi ngabe ungabantu be MTC ayisikho ngoba phela ubabonile laba bantu abangenileyo kayisibo bantu be MTC njalo udlame lolu olokuthi kuthathwa amafoni kuthathwa ama laptop into vele eyinhlala iyenza abantu ebantwini be MTC into ehlala iyenzwa ngabantu bona laba abasebenza nsitha ukuthi ngabe bopha bahle bakuhluthunela ufoni nxa ule laptop bekuhluthunela into phela ababeyenza umnyaka ophelileyo njalo yikho okusenza ukuthi sicabangele ukuthi kungabe kungamapolisa asebenza nsitha asebefuna ukuthi bahuga abantu bevala abantu amehlo ukuthi abantu becabange ukuthi ngoguluva ayilaba sibo oguluva sibacelile amapolisa sathi mapolisa sicela lisiyangise thina libabambe laba bantu libachaze kuma TV la kuma radio lisiyangise thina kodwa okwakathesi mapolisa thina sicabange ukuthi ngamapolisa akahulumende asebenza nsitha
Umnumzana Sidani Chirodza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Kusenjalo umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla leZANU PF lenza konke likwenelisayo ukubhidliza iMDC Alliance. Kumbiko awethu leizolo uChamisa usole umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa esithi uya usiba muvi ngamandla. Uthe njalo ukuphuma kwamanye amalunga ebandla lakhe siya kuZANU PF yinto enhle ngoba lokho kuveza sobala ukuthi izitha ngobani. Inhlanganiso elimukisa amazwe omhlaba ngesimo sendlala iFemine Early Warning System Network ithi eZimbabwe liphakathi kwenkinga ezigoqela ukuna kakhulu kwezulu elidilize izilimo, ukudilika komnotho, umkhuhlane weCoronavirus kanye lokukhuphuka mahlayana kwentengo yezinto. Kumbiko ewethu leizolo inhlanganiso le ithele mali lokhe isilela emabhanga kanti lesilinganiso sokuntshintshwa kwemali yakwamanye amazwe emkambo wensitha sikhwele kakhulu. IFusenet ithi njalo ukudilika kwamabholoho lokugebheka kwemigwaqo kwenza abezimota bakhuphule imbhadalo. Usthandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxelo nobhalajikelele we ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Nxa sikhangela ama statistics ayekhona ayesitshengisela ukuthi abantu esithi 70% amaZimbabweni baphuwa kumbe ngabayanga leholo abalitholayo liphansi kakhulu kumangalisayo. Njalo singathi 94% yabantu abaningi bazincedisa kasiwo labo singathi kona baqhatshiwe basatshela isithupha ngabantu abakwi-informal economy. So singathi nje umkhuhlane othi ufika sevele singamanga kakuhle. Njalo ngesikhathi izisebenzi zazikhala ngokuthi imali yabo isehlile ngendaba ye-currency eyayifakwe nguhulumende, umkhuhlane othi ufika ke wayengezelela ke ukudubeka kwabantu. Siyakhumbula ukuthi umnyaka uze waphela abaningi besaliswa ukuthi besihambe bevalele ezindlini, amakhampani athize avalwa, amaningi ehluleka lokuvula njalo. Labo ababesijeze ezindlini azange benikwe ke iholo labo. Sabona ke intengo yezinto ke ikhuphuka ngokuthi i-manufacturing phela yayivalile njengoba kwakuyi-lockdown. So sesingene kuluminyaka sesibone ke iround yesibili ke COVID-19. Besingakaze ke singathi sirikaze ke kumnyaka odlulileyo, lawuthole umnyaka odlulileyo antsho besiphuma ku-cyclone Idai. So ilizwe bevele ngani kalimanga kakuhle.
Uhulumende uthi ule mizamo eminingi eyokuvuselela umnotho welizwe njalo usebonile imthelela, liyavumelana laye na?
Uhulumende sezamile nje ukuthi yanika uyaletha ke i-option ukuthi ezame ukustabilize ke i-currency leyo. Ukhanya kuyehlula, asikwazi ukuthi insuku ezilandelayo ziphetheni, kodwa asiboni ke ezomnotho singathi umnotho ukhuphuka.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele weZCTU. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi udubo lwamanzi soluzaphela koBulawayo ngemva kokulungiswa kwempompi. Inkundla yesayithi yona ithi intathelisindaba zakoBulawayo zihlangane lamapholisa izolo kukhulunyiswana ngendlela zokusebenzelana kuhle phakathi kwenhlangothi zombili. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sanbonani balaleli be studio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele. Ye kungayintokozo ukuphila kwabantu. Abantu bakuthi ngizothanda ukubuza nje kancane komunye umbuzo nyana nje ongayindawo. Uyazi ngizwa kuthiwa khona ngihlala ngizokuthiwa kunesilo samaNdebele umzilikazi and what so forth. Manje mangithatha ukunanze la ngizokuthiwa khona angathi inkosi yakukhona ikhona lapha kwelase South Africa eJohannesburg. Angazi kuyinto enye engayi-understandi kahle noma engathi engayitholi kahle ukuthi inkosi njengoba kuthiwa inkosi isilo angiboni ukuthi kungabe ngumuntu ongahlala kwelinye ilizwe. Siyasebenza noma kumbeni kwenzakalani, kumbeni siphephele ngoba inkosi phela njengesilo kuthiwa inkosi number 2 from kamzilikazi. Ngokubona kwamphela ngabe kuthiwa ikhona le inkosi ihola abantu bayo khona lezweni layo. Ngabe sikhuluma nje khona ngale sigodlweni sayo ihleli kahle ikhangela indaba zabantu bayo. Okhulumayo lichagwana elikhulu uMr. Ncube Khanyani esigabeni sakosiwo ePlumtree, kodwa ngikhuluma ngilapha eSouth Africa kwelaseJohannesburg emzini omkhulu waseDiplomat. Ngiyabonga. Amen kuleyo ndawo.
Salibonani Studio 7 linjani lonke. Ngicela ukukhuluma ngendaba kaChamisa ukuthi khona iparty yakhe ayisihlulekile. Nanga ama-members akhe eparty ayaphela ayaphuma epartini. Waqala uMonzora lo committee. Sokuphuma abanye ababili phela kubena abakwazi. So uChamisa kuchoni. UChamisa ufana naleya inkukhu emhlophe esitsheba bayibiza besithi broiler. Liyabe likhula ngapha licuteke insiba ligcina ekugcineni sekuyibhunyu munyu zokuyisitsheba. So uChamisa laphana akalungise izinto. Alungise straight ngoba maku siyabuya ukhetho yena encutheka kanje. Kuba nokuthi uyongena ekhetheni eyedwa. Sokuzolandela abanye futhi abonqube sinjeyana maybe mhlambe sebeplana nokuphuma. Akula umuntu ongavuma ukukhokhelwa ngumuntu onganama qualification ukuba yipresident. La kubona phi kona lokho?
Salubonani linjani. Hayi mina isicelo sami into eyodwa kuphela ngiseBotswana. Ngicela i-group ye-WhatsApp engakwansi ukubona uStudio 7 wesindebele wekuseni lantambama wesishonene wekuseni lantambama isisicelo sami ngilazo kuStudio 7 alinganjoyinisa igroup kumbe lingansendela igroup njoyine ethola uStudio 7 ekuseni lantambama yabonga sihlobo zami yabonga bonke abasebenza uStudio 7
Studio 7 abasakazi bethu ngibingelele umthakazi omuhle okhulumayo ngumasuku abadala babethi sizwe icela ivuthiwe ethu izavuthwa kanjani ingaphiwa abona umthakazi uyiso isikhathi sokuba novusa ikhanda kunini indaba zakithi zikhulunywa zingenziwa kunini indaba zakithi lokho kwakuyikhona kubhidlizwa abantu bebheki uyabona indaba le kumele iqalisele kubosepho bazazi ukuthi bangobani beyekele indaba zepolitiki ngoba usebhuka sopolitism usebhuka ngumuntu omele isigaba omele amasiko kumele baqale bona babezazi ukuthi bangobani laba abakhangeza izimoto ngikhuluma ngezinduna zakithi ezingazaziyo ukuthi zingobani uma ngikhuluma ngenduna ngikhuluma ngenkokheli umuntu ongazaziyo ukuthi ngubani uyekhokhela abantu ongazazi ukuthi ungubani ngenxa yokwesaba indaba zombusazi kumele abantu bemele iqiniso ukuze abantu abenu babe leqiniso kodwa masiphila amanga uzifihle ukuthi ungubani ngoba usenzele ukuphila uncenga isinkwa uyethengisa ubuzibulo ngegrevi uNkulunkulu uyakuqalekisa asivukeni bomthwakazi sineni ungangcono kube le nkokhelo ezintsha kube le nduna le 19 years ma kuyikuthi umthanda iqiniso laba abaphika iqiniso bezifihla bephila amanga kuyamele bethule besushwe esikhundleni sililwele iqiniso lethu ngoba thina kasincenga izimoto sincenga ubuyithi bethu
Salibonani kuStudio 7 linjani ngiyaphila ngumpofu lo khulumayo uyazi ukuthi kungaba kuhle amabhasi abuye yebo siyavuma amabhasi afuneka ukuthwala abantu kodwa isiqokoqela sendaba ngabe bethi beletha amabhasi baqala balungisa imigwaqo ngoba imigwaqo empela emathebeleleni ayikho so amabhasi lawo nxa kutazaphiwa izabelo zonke bazohamba njani abantu ngamabhasi umgwaqo ngekho ngoba azofa masina lawo mabhasi so bengicabanga ukuthi nami ngabe uhulumende uhlakaniphile waqala wathi wadinga amakhampani alungisa imigwaqo imigwaqo yaba mihle ukwenza ukuthi konke kuhambe kahle ngibono wami lami ngingumpofu komadabe eplumtree
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Okokhela ibandla eliphikisayo kwele Uganda umnumzana Bobby Wine sekhudaze uZulu wakulelo lizwe ukuthi atshengisele esola ukuqilibezela athi kwabakhona kukhetho olwenziwe ngozibandlela. I-World Health Organization ithi abantu abangena ku 736 million emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuhlengulwa ngabantu abathandana labo. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Lusemilonyeni yabanengi udaba lwenkosana yakweleBhilithane uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan Markle kulandela amazwi yabo ukuthi basuke endlini yobukhosi kweleBhilithane ngoba uMeghan ongumuntu onsundu njalo oyisizalwane sakweleMelika ubebandlululwa ngokombala. Ababili lava basuke ePhilithane nyakenye bachiya lezikhundla zobukhosi sebesiyaphila impilo yabo bodwa eMelika lapho abatshele khona intatheli zindaba edumileyo u-Oprah ngempelasonto ukuthi uMeghan wayethwaliswe nzima njalo isizwa ehlukumezekile esalelwa ukuthi adinge uncedo ngabesikhosini waze wa Cina wacabanga lokuzivulala bathi njalo okuyikho okwenza bachiya ikuthi uHarry wabuzwa ngelinye ilunga lomdeni ukuthi ijwabu lendodana yakhe u-Archie yena owayengakabelethwa lalizaba njani njengoba uMarco engumuntu onsundu. Indlovukazi yasePhilithane yethule umbiko izolo isithi izaluphenya udaba lobandlululo lolu. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe njalo ehlala ePhilithane umnumzana Tifa Dube.
Udaba luka Prince Harry ngibaba unkomo lube ludaba olusegodini kakhulu umhlaba wonke jikelele but ikakhulukazi lapha eEngilandi ngoba into kade isenzakala bebeluphenyisisa ikakhulukazi laba abangathi basondelane kakhulu le royal family bezama ukuthi bazwisise ukuthi kungabe ukuthi kwahamba njani. Kodwa eqinisweni lona ngilokuthi nxa uye wabandakanyeka ukuthi ube yingxenye ye-royal family bona bakhangelele ukuthi ube ukuthi ulikhiwa elomhlobo wabo. Kodwa ke uHarry engakachadi kwahlupha kakhulu ngoba kwakufanele ukuthi ngabe umtshado lwana ngabe wamiswa engakamthathi kukhulunywa ukuthi sokhanya ingathi sebephakamise abantu abamnyama okuyinto abangayifisiyo ukuthi yenzakale. Njalo enye into ekhona ngiyokuthi nxa kungenzakala ukuthi ubhuti wake uWilliam ube khona enye into eyenzakalayo kuye kusho ukuthi uHarry ngiyabe sizathatha isikhundla. So ngawukuthi uHarry nxa kungenzeka kube lokunye okungenza impilo yakhe mhlawumbe ingasenelise ukuthi iqhubekele phambili kudle unkosikazi wakhe uyabe sekunguye afana uthatha isikhundla okusho ukuthi yena lo uMeghan engumuntu omnyama nguye uyabe sefana ukuthi athathe isikhundla lesiyana abuse amakhiwa. Amakhiwa ilapho asebeyikhangelela khona kakhulu khona phala phezulu ukuthi ithunzi lakhona lisuka khona phana. So yingakho abantu abaningi babehlongoza besala noma ngithi bekhanya beyigxeka kakhulu indaba leyo ukuthi ngabe akathathanga umuntu omnyama kwakusukela khona lapho ukuthi babe ngilim ukuthi nxa uthethe ukuroyal family kule zinto eziningi noma indibathize ofana ukuthi uzidlale ezithengisela ubukhosi. Kodwa ke amakhiwa akukathontili kahle ezinhlizweni zabo ukuthi bengabona umuntu omnyama ephatha induku yobukhosi noma bengabona umuntu omnyama ebabusa ebatshela into yokwenza. Ingakho nje libona lakathesi inkulumo yonke into ayikhulumayo lumntwana iba inkulumo ecujungulwa kakhulu ukwedlulisa.
Ngapha eMelika bakhanya besecelene likaHarry loMeghan abanengi khona ngapho eBhilithane bathini?
Iningi labantu babunkomo abasapota okwenzakaleyo kuHarry lonkosikazi wakhe laphana uMeghan ngabantu abensundu noma ngithi laba abe-minority yibo kakhulu abalulandelayo udaba lolu abalusapotayo kakhulu ukuthi uye wakhuluma iqiniso waveza okuyikho okwenzakala. Kodwa ke kube sekusithi abelungu abayibo abangazange babe lesifiso kusuka into leyiqalisa basasemadolonzima njalo basase lobuhlungu bokuthi kungani uye wadalula inkulumo ezifana lazeneziyana ezingafanelanga ukuthi ngabe ziyakhulunywa ngoba nxa usebukhosini kukhona ezinye izinto ofaka ukuthi uzikhulume zikhona ezinye izinto ongavala ukuthi uzikhulume.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane. umenyo uthando lwakho usotsha moyo ehlabela kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili umgcini sihlalo we-MDC Alliance unkosazana Tabitha Khumalo sephumile esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabantu abagqekise endlini yakhe ngomgqibelo. Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiretsi emizini yabo owe-statutory instrument 15. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.